Endabeni zethu lamhlanje idalela parliamente kwele South Africa lifuna ukuba kwazi ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wavunyelwa njani ngohulumende ukuthi athole lokho okuthiwa yi-diplomatic immunity. Izizalwane eziningi zeZimbabwe lokho zibaleka ekhaya zisiya kuphephela kwele South Africa. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibambisana le-National AIDS Council ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane lengculaza. Kubikwa ukuthi abakokhumalo sebekhethe ozathatha ubukhosi besizwe sikamthwakazi ngesikhathi uMnumzana Raphael Stanley Khumalo elungiselela ukuthatha ubukhosi lobu esithi nguye okumele abe yinkosi. Ku-Lightop lamhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa nezizalwane zeZimbabwe ezeze uhambo olude zizama ukuveza ukukhahlanyezwa kwabantu eZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwaves. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.